Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 20 Mfufu 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa usinda engozini yemota ngemva kokudutshulwa kwayo ngabantu abacathengelwa ukuthi ngabasekeli bebandla lezanu PF eMutare.
Kuliqiniso ukuthi kubele kubi okuthize befuna ukumceda, sibile singathi bethi befuna ukumbulala.
Intengo yempahla lokudla isikhuphukile ngesilinganiso esiphezulu kunsukwana ezisanda kwedlula.
Izinto eziningi zikhwelile, nxa sithatha imizekeliso into njengesinkwa kati 130 zim dollars kati esikubo 147, 143, 145 zim dollars kusiya ngokuthi uthenge ngapi.
Elemelika selisungule umkhankaso ukukhuthaza amabhizimusi akwele Zimbabwe afuna ukusebenzelana lamabhizimusi alo ukuthi aze phambili ngesikhathi kulesithunywa se-United Nations elizweni.
Angeke ngithi ukungenzi kuhle kwebhizinisi lami kubangelwa ngama-sanctions, kodwa umkhathi omubi wezomnotho obangelwa ngezombusazwe.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Le MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa usinde engozini yemota ngemva kokudutshulwa kwayo ngabantu abacathengelwa ukuthi ngabasekeli bebandla lezanu PF eMutare izolo. Ibandla le MDC Alliance lithi imota kaChamisa ibisedlula kuroadblock ebilabasekeli bemandla lezanu PF kunye lamapholisa lapho okube lokukhulumisana kubi. Andubana uChamisa lequla lakhe badlule ngesicubu, imota zabantu bezanu PF zibahlezi esithende, kwase kukhala imbhobho. Olunye uhlamvu latshaya ifastele lemota kaChamisa lwayathutsha kwelinye icele. Ngokutholakala kwenhlanhla, uChamisa labakade besemoteni basinda. Enye imota ebikhapha ekaChamisa ibikwa layo itshaywe ngolunye njalo uhlamvu lombhobho. Inhlanganiso ecwayisisa ukwenzakala elizweni eTim Pachedu ithi ihambise imfanekiso yabacathengelwa ukuthi yibo abakade befuna ukubulala uChamisa emapholiseni, kodwa litshone ilanga kungela loyedwa obotshiweyo. Ngeviki edluleyo kube lesihlangano esifanayo eMaswingo. Ake sizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngalolu daba.
Iphathi sisithi umthetho phela awusebenzi njengoba umthetho. Uma kulabantu abahamba bechisa izimota bechaya izimota ngithulo wethu ongabotshwanga, kutshengisa ukuthi iZanu PF iyabazi. Yikho ke singake satsho ukuthi ungaphi kathesi, but currently as I speak I've confirmed kuliqiniso ukuthi kubele kubi okuthize befuna ukumceda, sibile singathi bethi befuna ukumbulala. Kanti siyabonga iNkosi ivuke ivikele. Into esesiyicela manje esingathi siyayidimanda through the so-called United Nations Envoy, SADC, United Nations Security Council, AU and SADC and many other democratic and progressive organizations in the world. We see ubuhlungu sifuna ukuthi lokwazakale ukuthi abantu banje bame ngamandlondlo kunzima ngoba abasoze bakuyekele phongwenziwa nje. Siyakwazi ukuthi konke lokhu izani phezu zama ukuthusela abantu ifuna ukubulala abantu. So sithi sonke amaZimbabweni anothi safe from ZANU-PF autocratic rule. Ngakoku ngalokho ke siyalala lokho esikhangele sigaphele sifuna ukwazi ukuthi upresident wabantu usafe. Kayiso yedwa esimkhangelayo labantu ba ethi behamba laye asikazi ukuthi bangaki balimele bangapi kodwa ke konke lokubobi kanti
lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance ugatsha lwabatsha olwebandla lezanu PF luthi okukhulunywa libandla le MDC Alliance akusilo qiniso lokho kugcizelelwe isikhulumeli sikamongameli Emerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba laye othe akusilo uqiniso okwenzakeleyo lanxa kulemfanekiso kamabona kude elingayibona kupage ye VOA Ndebele kuFacebook. Intengo yempahla lokudla isikhuphuke ngesilinganiso esiphezulu kusukwana ezisanda kwedlula. Isisindo sedola leZimbabwe emkambo wemali osemthethweni laso siwile sisuka kumadola ayisifica minombili lanhlanu 1:85 saya kumadola alikhulu nxa kuqathaniswa ledola leMelika i-1:100. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Ye izinto eziningi zikhwelile nxa sithatha imizekeliso into njengesinkwa kati $130 zimdollars kade sikubo $147 $143 $145 zimdollars kusiya ngokuthi uthenge ngapi. Ilacto chago imhlobo etshiyeneyo yochago oluvuthiweyo lolu kade ngabo $50 something zimdollars kade sikubo $70 something zimdollars. Uthathe layo imchova le kade siyigade kazubukho ekade $50 zimdollars $60 zimdollars ibhasi $50 zimdollars from $40 zimdollars kube sokusithi ke le imchova engekho emthethweni esasijala ukuyigada kudala ungakabuya uzubukho yona sisukile ku-$60 isiku-$80 izinto zikhwelile izinto eziningi zikhwelile.
Sizwa kuthiwa isisindo sedola nxa liqathaniswa ledola leMelika singani laso siwile ungasitshela ukuthi kuyini okuzwileyo ngalokho.
Isisindo semali yeZimbabwe lokhu sisiya sisehla asiqathanisa lokuthi kade si emkambo kahulumende iveli sibanga o 1:90 kube sokusithi ke emkambo omnyama isisondela khonapho kibo 1:70 1:90 kusiya kibo 200 kusiya ngokuthi ungaphi komango. Isisindo semali ke siya sisehla kakhulu nsuku zonke ngoba abantu bagijimisa ukuthi mhlawumbe labo basale bebamba ukuthize nxa sokuthe leso sisindo sagugudeka kakhulu ikubona ukuthi lanxa usiyajintsha lo lalowo kuqambela inumber yakhe esekhanda abalandeli kakhulu leyani imali etshintshwa ngomkambo kahulumende.
Manje zona izakhamizi zithini ngalokho?
Izakhamizi seziphakathi kwelitshe lembokodo ngoba imali abayiholayo le ntengo abahlangana layo imihle yamalanga kakusahambelani. Abantu iholo kaliguqukanga, intengo iyeqansa nsuku zonke, indleko yezinto abazisebenzisayo iqansa nsuku zonke, njalo nxa bedinga imali yokuthi mhlawumbe bayisebenzise imali eyi-forex ikakhulu nxa befuna ukuyabhadala kumbe ngama-renters lawa abhadala nge-forex kuhle kugugude imali abayitholayo bagcina bephila nzima okunye okumangalisayo ngenxa yokuthi isisindo semali yelizwe lakithi izimdola igugudeka nsuku zonke.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi ebulawa Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Nesikhathi sithunywa se-United Nations siphakathi kuhambo lokudingisisa ukuthi izijeziso ezetheswa amalunga ezanu PF lamankampani azo iMelika leBhilitane ziphazamisa njani uZulu Makhaza eleMelika selisungule umkhankaso wokukhuthaza amabhizimusi akweleZimbabwe afuna ukusebenzelana lamabhizimusi eleMelika ukuthi aze phambili. Isikolo seMelika eHarare sethule umbiko enkundleni yeTwitter izolo sinxusa amabhizimusi angaba efuna ukubambisana lamabhizimusi aseMelika ukusebenzelana kuleli kugatsha lokwethekelelwa kwelizwe lelokuphehla amandla kagetsi ngesola ukuthi aziveze ngoba ekhona amathuba okuqhelisa amabhizimusi la. Okwenziwa ngeleMelika lokhu kuphikisana lokukhulunywa nguhulumende wezanu PF yena othi uyehluleka ukuvuselela umnotho ngenxa yezijeziso zeleMelika zona athi zivimba ukusebenzelana phakathi kwamankampani aseMelika laweZimbabwe. Isithunywa seUnited Nations lesi unkosikazi Alena Duhan unxuswe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi azebona umonakalo athi udalwa yizijeziso lezi. Kodwa eleMelika leleBhilitane aqina ngokuthi izijeziso lezi ziphazamisa amalunga ezanu PF kuphela lamankampani alobudlelwano laleli bandla etheswa icala lokwephula amalungelo kaZulu. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomnumzana Alec Ndlovu usomabhizimusi waqala ukumbuza ukuthi yena izijeziso lezi ziphazamisa njani ibhizimusi lakhe.
Angeke ngithi ukungenzi kuhle kwebhizinisi lami kubangelwa ngama-sanctions, kodwa umkhathi omubi wezomnotho obangelwa ngezombusazwe ezingemanga ngokuqonda. Sizakhumbula ukuthi bathi befaka ama-sanctions lawo i-America le-Britain yatsho ukuthi kulokungaphathwa kuhle kumalungelo abantu, kuhlonitshwa kumalungelo abantu, i-freedoms of association le-assembly. Esinanzelela ukuthi ke ucuku lolo lokho lusiyaphambili lakhathesi. Njengoba nje emavikini adluleyo sibone ukuhlukuluzwa kukamongameli we-MTC Alliance labalandeli bakhe esabelweni semaswingo. Yizo izinto eziphehla ukubana ama-sanctions aqhubeke elokhe efakwe yilamazwe abawafakileyo.
Kodwa abezano PF Ndlovu bathi izijeziso lezi zibulala umnotho njalo ziphazamisa uZulu weZimbabwe jikelele.
La ngama-targeted sanctions okutsho ukuthi ke ilizwe lonke ayisikho ukuthi amazwe la afaka ama-sanctions kadlelane lalo. Sananzelela singakhangela iZimtrade statistics, i-trade eningi ivela kiyo kanye i-America labo Bhilithane lamanye amazwe ase-Europe khonaphana. Yibo abasincedisa kakhulu futhi langezikhathi lapha siwele zingozi, imfazwe, ama-disasters phela. Uzathola ukuthi kwezempilakahle lapha yibo abasincedisayo ngama-resources, langemithi, langezinye izinto nje siyabe siziswela ngesikhathi esinjalo. Kanti ke futhi singakhangela kungani sihlala sikhala ngamazwe amabili kumbe amathathu kumbe amane mangake amazwe jikelele umhlaba wonke esingenza i-trade lawo siyekele ukube sikhala ngama-sanctions. Ake sikhipheni i-America, sikhiphe iBhilithane, sithi mangaka amazwe esingenza i-trade lawo emhlabeni wonke jikelele maningi, kungani ke singa-trade lawo senze kuhle njengalokhu amanye amazwe senza.
Ngokubona kwakho kuyini okungenziwa ukuze umnotho uvuselelwe ubuye umenjalo ngezinyawo?
Esingakwenza msakazi ukuba sithuthukise umnotho welizwe lethu ukuthi kube lokuchibilika kwesiphangephange njengelizwe, sicakathekise ke ingatsha ze-power generation, ingatsha zokuthuthukisa amanzi, sicakathekise zikaloliwe, imigwaqo, cheaper communications, kanye lama-investor friendly laws. Lakhathesi banenge abantu msakazi asebefisa ukusuka emadolobheni ngenxa yesiminye eminye esesikhona baye kuma rural areas bayoqalisa ama small to medium scale businesses. Kodwa ke isimo sokuswelakala kwemigwaqo emihle, kwezamanzi lamagetsi yikho kwenqabela ukuba ilizwe lethu lithuthuke. Ngicabanga ukuthi lokhu kudinga nje uhulumende ukuthi atshintshe indlela enza ngayo, atshintshe indlela aqakathekisa ngayo lokhu esingathi nje i-service delivery ngamafitshane.
Umnumzana Alec Ndlovu ngusomabhizimusi ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Oh. ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Kuthi abangamachumi amathathu lambili 32 babanjwa igciwane le-coronavirus. Iningi lababanjwa igciwane leli ngabesigaba seMashonaland West abalichumi 10. Kubikwa kulabantu abedlula inkulungwane eziyisithupha 6,083 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19. Kuthi abazinkulungwane ezedlula isikhombisa 7,676 bahlatshwa ijekiseni yesibili.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi abalimi bedolobho lakobulawayo bazaphiwa inhlanyelo lemvundiso phansi kohlelo lweintwasa mfumvudza. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende usengezelele isikhathi sezinga lokulimuka igciwane leCoronavirus ulevel 2 ngamanye amaviki amabili njalo lanxa uhulumende evuma ukuthi igciwane leli selinganeno. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani Studio 7 ninjani? Hawu siyavuka nje impela alikho elibi. Hayi, sibongela nje indabeni enisiphakela zona nje impela ezingena gobho. Ningasithola sinjalo nesiletha njoba sinjalo. Hayi, mina ngingozaphi impela nje ngifuna ukukhuluma amanga. Angaze ngangena kwelinye ibandla bendibele ngiyihlalele. So ngiyacela kolusha uzwa le audio. Ngiyanicela ulusha, hayi buyani kuzaphi. Ningabi niloko nje nizishayisa amakhanda nishona le nale entweni ezingasozanisiza ngalutho. Nisetshenziswe njengamafosholo, uma isiphelile yalahlwa. Nabafowethu enilahlekileyo, hayi buyani ekhaya, anixutshwanga. Ngiyanicela ngithobela la iBrown Fish. Uzani kuzapho sinilindile endaweni khona. La ungasoze uxatshaniswe ngumuntu, uzohlala lapho umele uhlale khona kuphela kube kuphela. Yabona.
Hello, sanibonani kuStudio 7. Ya, likhuluma noJikinya lapha ePlumpt. Uyazi ngempela abantu yikuzokuthaka siboni ngaso linye njalo ngeke siye nganxanye zingemali. Imthwakazi into eyilelwayo, ilela into ekhanyayo. Uyawuzwa abantu bethi unkomo izaphu yayingabandlululi. Yebo, unkomo izaphu yayingabandlululi ngoba izigigaba lezi ezenziwa ngomgaqo wo-1980 zazingakabikho. Unkomo so wayesaphethe ngale ngaboma-60 something kusiya kuboma-79 kugcina khonapha. Ngapha sokuphatha umgaba bahle baqala ubandlululi. So unkomo kazange abandlulule muntu silapho liqinise. Kodwa umqondisi kabandlululi thina siyakhalaza ukuthi lathi asike senziwa abantu. Abantu abethu labo bathola imisebenzi ngokwendawo yakubo. Amamisi lawo afundise ngokwendawo yakubo ukuze abantwana, ikakhulukazi masibheke abantwana beprimary, umfundi ufundiswa ngotisho yi-1 ama-subject akhe onke. So ma sekufika umnjalo umntwana uzwisisa ulimi lwakhe mayezaluchasiselwa noma yisikhiwo asichasisele ngesindebele uyazwisisa. Manje labo bhululu bethu baleso hayi, asikutsho ukuthi siyabazonda sili, kodwa-ke mbona ngani lokusifelisa sebengasifelisa besenzela ukuthi amandebele ukuthi ayafela bese betholake bona imisebenzi. Abantu abake bezwisise ukuthi umqondisi uthini. Umqondisi ukhuluma sibili into ekhanya. Uma galela ama-fastband akazami ukutshintsha ukukhuluma kwakhe ngoba iy'nkulumo zakhe zimbi. Ebofunda kuJoseph Chum, yabona uJoseph Chum uyakhanti izami uyayisapota, kodwa uyakhanya ukuthi akakhohlwanga ukuthi ungumuntu wangaphi esintwini. Noma ekhuluma uyamuzwa ukuthi hayi kali labantu banga manje makhadela amafasibanda ubonge udiliza nje diliza asazi ukuthi uyozala nkomoni, kodwa kuthiwa ayihlabi ngakumisa magalela amafasibanda. Ungaba la magama omlomo kodwa ngokwezenzo hayi ngekulunge kumqondo. umqondisi. Umqondisi wenza into ekhanya. Ebona ngishona ingane encane, bantu bakithi zamani ukusupport umqondisi simvotele ngempela ngempela. Akuliwa labantu bale ukuthi mbese kungaze kuthi hayi sizama ukulungisa lati ngapho kwakithi ngapho.
Yabo. Salubonani basakazi we Studio 7.
Labalaleli bonke abe Studio 7 abathandekayo.
Igama ngilemmo wakomoyo. Bengicela lengcedise kakhulu bantu bakithi abathandekayo. Nyadinga ubaba kanye imazi ubaba lo engimdingayo sensizwa kuphela ngamahunga ukuthi kuthiwa ngoops moyo owaye driver imota zakondolwane ngiyacela kakhulu ops moyo abamaziyo bengathatha inamba yami ethi +26 7 47 abangu 3 9 6 2 6 0 abamaziyo ngisendaweni yaseBotswana kathesi lapha emina engatholakalela khona ngatholakalela endaweni yakondolwane sikhathi nzalwa kumbe lapho kwahlangana khona umama lobaba nami ngize ngitholakale lapho wayekhona ops lapho sikhathi hlangana lomama kokondolwane so maye ngikuthi la uyayizwa le voice record layo ops ngiyamcela ukuthi ngiyamdinga ubaba ukuba mazi ngiyamdinga ops moyo endaweni zokumatiwa zokusiya kubo khame khona ngale ikho lapho engalayizela khona ukuthi uhlala khona ngicela abamaziyo bakithi bangithinte kulezo nombolo engisikhulumileyo
salibonani balandeli baka Studio 7 ngibingelele bonke abasakazi okhulumayo ngupilot Ndlovu ngise Victoria Falls ngiyabezwa amajaha ngiyabezwa amaqhegu ngiyabezwa izalukazi ngiyabezwa bonke abakhulumayo ngobuhlungu belizwe leZimbabwe kodwa mina ngizaqhubeka ngilokhu ngikhuluma nombono wami munye ukuthi ma uphume wangena ihlathi usiyazingela uvuse ibhalabhala uthi uphathe ugijimisa ibhalabhala usulibone ukuthi selidiniwe kungikhona suthiyana lalo usubone impala suqalisa kutsha ukugijimisana lempala kuzayenza ukuthi ubuyele ekhaya ungaphathanga lutho engikuchazayo nangu sile minyaka eminingi silwisana lezanu PF sifuna ukuyikhipha izanu PF izanu PF masiyikhangele sekuseduze ukuthi iphume embusweni ngoba labo bazikhangele bona bodwa ukuthi abasafanelanga kuba laphana yikho uthola ukuthi lokudlephana labo sebedlephana phakathi sithi siphakathi kwaleyo ndaba sesitshintsha iagenda yethu sesiqala kulwisana futhi lokuthi asisafuni kubuswa ngamashona kuzasenza ukuthi singayindawo kuzasenza ukuthi sihlale sidubeka ngoba abantu kathesi as I speak njengokukhuluma kwamanje sebehlukene phakathi bakhona abantu abasafuni kubuswa ngamashona kanti bakhona abalokhu besalwisana lezanu PF mina ngibona ngani igcikwane elikhulu elizweni lakithi esimele silwisane lalo elikhulu yiwizanu PF uqala okuningi siza kubona ngemva kokuba izanu PF isiphumile now masisilwa lezanu PF kuthiwa isitha sesitha sethu sibambana laso sibe ngumngane wethu silwisane laso lesitha sethu sibambene sindawonye bese sisiya kulwa lesitha sethu sesinqobe isitha esikhulu yikho ukuhlakanipha engikubona kwanele abantu bakudini asiqaleni silwe lebandla lezanu PF singenise umuntu esimbonayo ukuthi nguye olamandla ukhipha izanu PF uma izanu PF isiphumile kungikhona sizakhangela indlela azabe ephatha ngayo
Studio 7 livuka njani iZimbabwe yonke lomthwakazi wonke bengithi ngeke ngikhulume lomagalela mafa kancane ukuthi akaboni ngani ukuthi umqondisi into oyithumayelayo ivangeli oyithumayelayo ukuthi inceda yena iphinde izonceda abantu bakhe ukuthi mhlaye wavuke eshonile umagalela mafa lento le izosala isebenze abantwaneni bakhe ukuthi abantwana bakhe umagalela mafa bethole imisebenzi bethole izikhundla la lapho engakhithwa esikhundleni lesokiso uyisithutha umagalela mafa kusasa bavuka bemkhiphile bafaka umuntu eshonile esikhundleni lesokiso mase bemkhiphile sezaba sefana lenjaleyana izobe sikhonkota kakhulu isingaphandle komuzi kodwa isitshayiwe ekhaya yaphumela phandle ikhonkota isingaphandle yinto umagalela mafa oyenzayo ukuthi umqondisi elwela thina umphakathi elwele yena elwele abantu bakhe elwele izizukulwane zakhe umagalela mafa kodwa uqoda lapho uyamjikela ngenxa ukuthi yena uphiwa amakhoyini lawo aphiwayo for manje sewumuntu osejikela umqondisi zwanini bantu bakithi if ma ukuthi uthole isikhundla lapho khona ngcono udle uvele uthule udlele wedwa uthule ngoba kusasa awazi ukuthi ilanga liyavuka liphume kuphi liyavuka ilishisa okunganani or kuyavuka kubanda okunganani zamani ukuhlakanipha bomagalela mafa
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp unombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ikomiti yedale lephalamende yemelika ecubungula ukwenzakala mhla ka-6 ngozibandlela, lapho abalandeli bakamnumzana Donald Trump wayengumongameli welizwe ababezama ukugenqula uhulumende ibivota izolo ukuthi oyisiphathamandla sikahulumende kaTrump umnumzana Steve Bannon abotshwe yini kumbe hatshi. UBannon ngomunye wabetheswa icala lokutshotshozela abantu laba abavuka eseganga. UBannon wabizwa ukuzokupha ubufakazi ikomiti le, kodwa yena wala, osekubangele ukuthi kube le voti yokuthi abotshwe kumbe hatshi. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umnotho welizwe leMelika ususiya nganxele. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Well, mina ngeke ngithi umkhonomi weAmerica awuhambi kahle. I think is ku recovery stage after iCovid. Njalo futhi kumele sazi ukuthi we are still kuCovid, ngoba iCovid ayikapheli, ilokhu isaqhubeka idisrupta amabhizinisi lento eziningi esifana lalezi. Kodwa esingakutsho ukuthi masikhangela iunemployment rate. Iunemployment rate siyehlile, it's now below 5%. When Biden take over from Trump, the unemployment rate is 10%. The corner of the gang is shooting, so Trump with unemployment high. This is only COVID. The COVID is a valley, some business, some money, and the Sibonu Tikoda Manje, a business, I have some muti, a Kalugufula again, and then a gule situation, Unkaba Wonke Chigele, oil logistics, which isn't they are shorter, isn't all made with Tingabe. Ama orders ayenzwayo ukuthi I need to transport from asuke lapho ezilungiswa khona izinto kubo Singapore or China. Thola ukuthi ama ports amaningi avali alokhu esavaliwe operator below capacity, okwenza kube nzima kakhulu ukuthi izinto zifike ebantwini ngesikhathi. So abantu abasebekubona lokho ezifu yi-indicator ukuthi umkhonomi awuhambi kahle. Kodwa mina ngokubona kwami, I think uBiden wenza into enhle kakhulu, especially ukukhangelela laba singathi i population yabantu abaphuwa ukuthi abanakalele labo bakwazi ukuthi bathole indlela yokuziphilisa above average.
Ngokubona kwakho, ubona ngani umnotho welizwe leMelika ungabangela ukuthi umongameli Joe Biden acine esuswa esihlalweni kukhetho olulandelayo?
Well, kuya depend ngokuthi ama Republicans azofilter bani ukuthi a challenge Joe Biden. Ngokubona kwami, ama Republicans angafilter uDonald Trump akulandlela lapho engibona ukuthi bangamudla ngakhona uJoe Biden, ngoba uTrump wenza ama Democrats lalabo abangajwayelanga ukuvota awubenza bavuke ngempela bazitshela ukuthi hayi lo asingeke sivumele ukuthi abuse, ngoba indlela abusa ngayo Trump uTrump ngokwakhe uyiracist, and uTrump umuntu ozonda the poor, labasebenzi ama union awamthandi, abasebenzi abamthandi. So ngoba ipolicy zakhe yena ukhangelela ezemalini kubo bapiso babhizinisi ukuthi benze izimali eziningi, silama billion yamaningi lapha eAmerica, othola ukuthi ababhadali ama tax, and then yethina ama ordinary employees sibhadala i tax every penny oyiholayo kule tax component okumele uyibhadale, whereas these rich people uTrump melana le mithetho le yenza ukuthi bafihle izimali abo bagcine bengabhadalanga ama taxes. So abasebenzi le general population abawathanda ama policies ka Trump. So ama Democrats, as long as bengabi complacent bacabanga ukuthi hayi vele sibaningi sizowina, kumele bakhuthaze abantu kakhulu ukuthi njengalokho esakwenzayo ngokhetho lika 2020 asiphumeni ngobuningi bethu ngokhetho lika 2024, ukwenzela ukuthi protect democracy. ngobi democracy I right now ngendlela abantu baka Trump abezama ukwenza ngo January sikana ekutretena I democracy kakhulu and America is on the brink of ukuthi lahlekelwe I status sayo as being I number 1 nation
umnumzana Dan Moyo ngocubungula ezombusazwe kube khuluma ecingweni le studio 7 esedolobheni le Reston eVirginia singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo umkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa usinde engozini yemoda ngemva kokudutshulwa kwayo ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla leZANU PF eMutare izolo intengo yempahla lokudla isikhuphuke ngesilinganiso esiphezulu kunsukwana ezisanda kwedlula silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com